So we see card descendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Bona mngela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 18 kuNtulikazi 2021 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Umkhuhlane we-COVID-19 ubulele abantu abafika phose amajumi ayisikhombisa 68 izolo eZimbabwe.
Siyananzela ukuthi umumo weze-COVID-19 awumuhle, inombolo ziyaqansa ziyaphezulu.
Abezempilakahle bakhuthaza abantu ukuba bengahambi ezimfeni ngenxa yokumemetheka ngamandla kwegciwane le-COVID-19.
Abantu lokhu bebuthana ezimfeni okuyingozi embi kakhulu. Nxa bebuthana laphana ayisuke ukuthi bazathatha umkhuhlane emuntwini obhubhileyo, bayaphanana bona bodwa umkhuhlane.
Inhlanganiso ezizimeleyo lokhu zilwela abantu bakwaleZimbabwe na bayahlupheka abantu ngokuswelakala kwezikolo zemfundo ephezulu.
Uhlupho esihlangana nalo ukuthi izikolo zikatshana.
Zalethulela ezamasiko, ezabatsha kanye lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa kulo msakazo. Abantu abafika phose amajumi ayisikhombisa 68 babulewe umkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe izolo, wathi abedlula kancane inkulungwane lamakhulu amane 1445 bahlolwe batholakala belo mkhuhlane we-coronavirus. Uhlangothi lwezempilakahle lubika ukuthi sokulabantu abedlula inkulungwane ezimbili lengxenye 2588 asebebulewe umkhuhlane we-COVID-19 elizweni kusukela ngombimbitho nyakenye, luthi sokulabantu abedlula isigidi 1,132,045 asebehlatshwe okwakuqala ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19. Usikhuchamfundo Solwayo Ngwenya osebenza esibhedlela seMpilo Hospital uthi umkhuhlane lo umemetheka ngamandla ngenxa yokuthi abantu abalandeli abakutshelwa nguhulumende labezempilakahle.
Amahlabezulu lapha asehambeni nompola umkhuhlane lo mubi obhubhane we-coronavirus esesahlasela ngawo, sakhuluma ngawo kwaze kwaphela umnyaka. Pho umkhuhlane usungenile ekhaya usuhlasile, asebewunompola bewuphanana, uyamemetheka uya phambili okwamagama. Njalo bazabona izimanga, abantu sebesifa okwamagama. Abantu kabalalele khona lokhu esikukhulumayo ukuthi lo mkhuhlane unjengefreezer le yabonwa ngabadala, uzobhidliza imphefulo eminingi lapha emhlabeni. Yikho kumele umuntu ananzelele ukuthi umphefumulo wakhe awusozubhidlizeki. Elalele khonokho esikukhulumayo ukuthi kumele baziphathe njani, bengayenzi isiminye eminye. Njalo abantu lokhu besala ukuthi bagqoke ama-face mask okuzwayo, lokhu bekhipha amakhala abo behamba bephefumulelana. Pho umkhuhlane lo ubhubhane lolu lapho lunompolwa khona amakhala nxa evulekile.
Ungwenya uthi akusamelanga abantu behambe ezimfeni.
Lapho ezimfeni umuntu engezwa kuthiwa sefelwe yisihlobo sakhe, segijima njengomuntu ekhala, ekhohlwa konke lokhu esikukhulumayo. Abantu lokhu bebuthana ezimfeni okuyingozi embi kakhulu. Nxa bebuthana laphana ayisuke ukuthi bazathatha umkhuhlane emuntwini obhubhileyo, bayaphanana bona bodwa umkhuhlane. Yikho abantu siyacela ukuthi abantu nxa kuwukuthi umuntu uthiwe yi-coronavirus, siye nge-coronavirus, bengaze babuthana. Kufakwe ilanga lelo lapho abazahamba khona belandela izinqumo ezikahulumende ukuthi bahambe bamachumi amathathu, behambe beka umuntu lo osethile, bayekele ukubizana besenza izimfa. Lokhu kuyingozi embi kakhulu. Njalo imingcwabo kakuhambe izihlobo kuphela. Umuntu engasowathengezwa imfa yonke segijima, akusesilesi sikhathi elisijayeleyo. Isikhathi esibi umuntu kabekwe ngabantu abakhe izizalwana zakhe. Abaningi liqhalelane ngamafoni lingaze lagijima lisiyabuthana, ngoba kuvikezayo lawo uyabe ubuthanelwa.
Abantu abaningi bathi kuyethusa ukwenzakala eZimbabwe lapho kumemetheka ngamandla umkhuhlane we-COVID-19. Unumzana Ambrose Sibindi, umgcinisihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, uthi kumele abantu baqaphele umkhuhlane lo.
Nombolo ziyaqansa ziyaphezulu. Sinanzela njalo ukuthi khathesi leyi iDelta virus le ekhona okhanye abantu lokufa kuba khona, kodwa ukusikhathazeka ukuthi abantu abalandeli izimiso ezifakiweyo. Bakhona abantu abalele bedele ukugqoka ama-mask, bakhona abantu abalele bedele i-social distancing, kula bantu abalele bengafuni ukusanitizer. So kabanzi bayaxwayisa ukuthi kulandzele khonokho. Njalo sokulo mthetho ocacileyo ukuthi kukhanya ungathi okunye enzigciwane liqhubele siya phambili limemethekayo ngabantu ababuthana nxa kufiwe so abantu bayacela ukuthi ezimfeni singabaningi sibe yi-30 emangcwabeni singayi kodwa abantu ngenxa yesiko lethu esasilala kudala balokhu besenza inkani kubelokhu bechuba ezimfeni kodwa ke siyacela ukuthi bangakwenzi ngoba nangale emangcwabeni akulahluphi ukhansile uselabantu abachathile abasebenza ukubana basincedise ekusebenzeni ukugqibela umufi so ke abantu abakunanzela ukuthi abahlale ezindlini bangabhunga ukuphumaphuma njalo balandela izimiso ngoba ukufa kukhona leyo igciwane liyamemetheka okwesabekayo
uhlangothi lwezempilakahle lubika ukuba abantu abedlula 1,092 2613 sebehlolwe batholakala bele-COVID-19 kwaphepha abazinkulungwane ezingamathumi amahlanu kumkhuhlane we-coronavirus uhulumende ukhangelelwe ukuba uzathenga amajekiseni okuvikela uzulu kumkhuhlane we-COVID-19 ayisilinganiso sokungamadosis afika izigidi ezintathu lengxenye 3.5 million kusiya phela uNtulikazi. Inhlanganiso yentathelo zindaba ebona ngenswelo langenhlelo zabesifazana ezibabu Women Journalists ithi izakwenza umhlangano omkhulu namhlanje wesikhumbuzo sikamuyi uSandra Nyaira wayesebenza emsakazweni weStudio 7. UNkosazana Prasetis Jeremiah wasebenza emsakazweni weStudio 7 uthi kulabantu abaningi abakhangelelwe ukuba sesikhumbuzweni lesi abagoqela abasebenza loNyaira labanye. UNyaira ungcwatshwe izolo emathuneni eWarren Hills eHarare. Inhlanganiso ye-Afrobarometer isanda kwenza uphenyo oluveza ukuba abantu abayizilinganiso zokufika phose amathumi ayisificaminambili ekhulwini 79% bathemba inhlanganiso ezizimeleyo okwedlula umongameli inkokheli zamabandla okholo idale lephalamende kanye lamapholisa kodwa kulabanye abantu abathi inhlanganiso ezizimeleyo kasaqhubi kahle umsebenzi. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
EleZimbabwe lilenhlanganiso ezehlukeneyo ezilwela amalungelo oluntu lokunye kodwa iningi lithi inhlanganiso lezi azisalandeli indlela eqondileyo yokusebenza bathi ezinye sezisebenzelana lamabandla ezombusazwe kumbe lebandla elibusayo olwela amalungelo oluntu umnumzana Mzacangulube uthi zikhona inhlanganiso ezingasebenzi ngemfanelo eZimbabwe
abaningi bakhona ungakhangela kuhle bagxila kuma issues endabeni zokuthi ozokuthuthukisa izindawo kumbe zokulwela amalungelo abantu but abasagxilanga kwezombusazwe.
Unkosikazi Abigail Mupambi okwinhlanganiso ye-hashtag this constitution uyakusekela lokhu.
Indaba eyama-CSOs sibili yeyindaba esukumezayo ngoba iyahlanganisela impilo zabantu. EZimbabwe i-politics yala i-toxic isuke iphambanise umsebenzi omuhle yabo senziwa ngama-CSOs sikhona sibili yebo isandla esangaphandle laso osiyangenela uthola ukuthi lakhona pha le internal politics yalapha layo kwesinye isikhathi iyaphazamisa umsebenzi.
Unkosikazi Mupambi uthi ezombusazwe yizo eziphazamisa inhlanganiso ezizimeleyo uthi kufanele kube le mithetho yokusebenza kwenhlanganiso lezi. Umnumzana Ndodana Moyo osebenzela esabeleni seMathebeleleni South laye uthi sokonakele kunhlanganiso ezizimeleyo
kubo 82,000 lezi inhlanganiso bezikhanya kakhulu zifuqa umkhankaso esingathi advocacy ebezilwela amalungelo abantu kusuku zakhathesi kuzananzelela ukuthi ama-civil society organizations asethatha icele lamabandla ombangazwe
kodwa omunye olwela amalungelo oluntu umnumzana Mbuso Fuzwayo okunhlanganiso ye-ibhethu likaZulu usola uhulumende ngokukhuluma kubi ngenhlanganiso ezizimeleyo ikakhulu ezilwela amalungelo oluntu.
Amanye ama-NGOs ngokubona ukuthi uhulumeni akakwanisi ukulalela intando yabantu bagcina labo sebeza alayina le-opposition bebona ukuthi akungazayo kwaba le-democracy kulo mbusazwe lo okhona.
Abantu abaningi bathi akumelanga inhlanganiso lezi zibe lamacele kuloku eziwenzayo. Umnumzana Patson Xaba, isakhamuza wobulawayo esilwela ukukhululeka kwamthwakazi, uyakusekela lokhu.
Inhlangothi ezimele amalungelo oluntu zazifanele zisebenze zingathathi uhlangothi. Lokhu kubangelwa yikuthi kule mali phakathi abayizuzayo okuyinzuzo yabo yokuphila.
Loba kunjalo, umnumzana Khumbulani Maphosa olwela amalungelo oluntu uthi inhlanganiso ezizimeleyo lokhu zisebenza ngemfanelo lozulu.
Kungathi uhlabe ukungasebenzi kuhle kwebulawayo City Council njengesibonelo, ukhangele zamanzi kumbe ezokubuthwa kwezibi, ngiyathiwa yindaba uhlokozi bulawayo City Council ngenxa yokuthi yona ilabo councillor be-MDC, kutho ukuthi wena njengenhlanganiso usekela uhlangothi lwezanu.
UMaphosa uthi abakhala kakhulu yibo abalomona, hathi inhlanganiso lezi abadala bathi imbuzi idla lapho ebotshelwe khona. Ngimele iStudio 7, ngikobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Uhlelo lwezemaphandleni namhla sisesigabeni sekuwana kuward 8 ebulilima East esabelweni seMatholweni South, lapho sikhomba khona ngodaba lokuselakala kwezikolo zemfundo yaphezulu, ama-secondary schools. Udaba lolu silethulelwa yinhlanganiso ye-Afrika Trust ibambisana lomsakazo we-Studio 7. Unkosazana Hazel Msimanga usungula lingxoxo.
Uhlupho esihlangana nalo ukuthi izikolo zethu zikatshana, considering i-secondary school is too far from lapho esihlala khona, something like 23 kilometers away from our home state. The thing is, kusenza ukuthi singaqedi ukufunda ngoba ama-long distances akhona abamaningi kakhulu, suka siswele interest esikolo. Ungahamba this long distance ukudiniwe, first 4 periods uyakungafundi, uyakusaresta. The other thing, endleleni leyi akula mizi, so i-protection yakhona it's low, so uhlangana lokuhlukunyezwa lento eziningi ezihlukeneyo okungakwenza ukuthi ungabi le-interest indaba zesikolo.
Unkosazana Henrietta Dube uyakusekela lokhu.
Bengifunda ephakama, hlupho ebengihlangana lalo ukuthi bengihamba ama-long kilometers, 20 kilometers lazi bengifika ngidiniwe, ngingasatholi isikhathi sokuthi ngibale izinto nxa ngitshayisile ekhaya, ngingatholi isikhathi sokustarta. Futhi benenkinga yodaka nxa izulu linile, besihamba ngesidaka sifika lizingcolile esikolo, lokuba manzi wesikhathi sifike ngemanzi.
UMandla Nkosi Nkomo uvumelana laye.
I-issue ye-secondary school yingantu iyinkinga ngoba mina ngedambe ngokha 6 kilometers njalo every day, Monday to Saturday, because sometimes uyabizwa Saturday ukuthi uyefunda, of which amadini onke la eviki uyagcina ungasela interest kakhulu ngale kufundeni. So most of abantwana bendija apho sigcina saphumeleli ngenxa yokushota kunoko isikolo esikatshana, le ndlela lapha inganto ayikho kude ebantwaneni ngoba iganga from khona le ekumanguba to Ndutsha iganga. So kwiganga kunjalo kuyangekho safe kulabantu thela abayenza i-violence kakhulu khona ngale ezidakeni.
Sima lapha kuhlelo lwezemaphandleni esilwethulelwa yinhlanganiso ye-Afrika Trust ibambisana lomsakazo we-Studio 7. Lingakhuthwa lohlelo olufanayo ngeviki ezayo. Sihangeni kusigaba esilandelayo, sisikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Cyril Ramaphosa wakwele South Africa ubekhangelele namhla ukuba uzathanyela emigwaqweni ethuzani lalapho okwatshontshwa khona impahla ngabantu abangena ezitolo benza santando, ngesikhathi kulabanye ababekhonona ngokubotshwa kwaye ngumongameli umnumzana Jacob Zuma. Kukhangelelwe ukuba kusasa kuzaqiniswa imidlalo yokuqala lobukhohlakali elethethwa uZuma. Lokhu kubikwa ngumsakazo we-Voice of America. So we see Kati says a massivo. The Nana Massivo is in the man. The love of Kuru. Who tell Romansi will open up to Suzon case? Kubekapambi silomnumzana nkululeko kobala ndamathe ingcwethi kwezamasiko esintu
nxa sikhuluma ngulosikhuluma ngumama owayephiwe ukukhalipha kakhulu yena owayezalwa nguchocha dlodlo emzala lomachabalala yena uzelwe ngo-1855 waze wayakhothama ngo-1919 mhlaka 23 February ebulawa isifo sasihlasele isizwe simnyama sasibizwa kuthiwa influenza. Yena ke ngebhadi ke wayengana mntwana kodwa kukhona inkosazana wayikhulisayo eyayibizwa kuthiwa ngusidambe inkosazana usidambe umama uLozi ke wayetshatwe yinkosi loBhengula njalo wayefavorite yinkosi loBhengula ngokuhlakanipha.
Kwenzakalani izinyamalele inkosi uloBhengula?
Kuthe ngumva kokuchitheka kwesizwe samahlabe zulu sichithwa ngabamhlophe ngo-1893 kusiya ku-1894 umama uLozi ke wabutha yonke imfuyo yenkosi kanye namakhosikazi wayakha umuzi ebubi okuthiwa kukonkosikazi lowo muzi wawubiza wathi kukonkosikazi khona lapho okulendlinza lakhe khona wazethatha induna umtshana Khumalo lomfanyana Khumalo ozala umlonyeni ozala uMabhiba ukuthi beqaphe ke lesiyana sikodlo.
Okunye ke kobalanda wenzani uLozi ke?
Kuthe ngo-1896 kwaba nomvukela wamahlabe zulu owabizwa kuthiwa yimpi yehlokeli bomvu waholwa ngumama yena uLozi ke. Kwakule butho lapho ingubo insukamini isiziba ihlathi lameva kanye nayo imbizo layo babo umtshana Khumalo. Leyo mpi leyo yathatha isikhathi eside kakhulu kwagcina kusiba ke lokukhulumisana phakathi kwezinduna labamhlophe ngomva kwalapho kuthe sokunokuthula ke kaphelelanga lapho ke umama uLozi ke waba le project yakhe yokugqugquzela isizwe simnyama samahlabe zulu ukuthi sifunde nalemfundo yabamhlophe isaphelelanga ke kasayiqedelelanga iproject yakhe ngoba kwasuka wahlaselwa yileso sifo leso esinfluenza ke ngesikhathi esiyakhothama ke ngo-1919 mhlaka 23 February lapho ke kwayehla khona ifeli mnyama esizweni samahlabe zulu kuchitheka kwazo nalamhlanje sasala singalamalusi
simalapha kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Besuka lomnumzana nkululeko kobala ndamathe ingcwethi kwezamasiko esintu kasihlanganeni singabaphilileyo ngeveki ezayo. Sike sizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngontungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi usenisifanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa. Ngiyakholwa libe leviki enhle.
Usiphatheleni lamhlanje?
Ngifunthi sikhangele udaba lokuthukuthela. Ngiyakwazi empilweni siyazonda sithukuthele sonke, kodwa kulabanye abasebayenza ukuthukuthela kube ingxenye yakhe ngenxa yokuthi uyabe sehlule ukuzithiba lokuzibamba. Ngifuna ukubala kumaHubo 37 ivesi ka-8 ithi yona zithinte ekuthukutheleni, uyekele ulaka, ungazikhathazi ngoba kubanga ukona. Ngakho siyananze lela nxa sikhangele eBhayibhelini sizafumana ukuba uJesu ngwakhe wayethukuthela kwezinye izindawo. Siyamnanzelela laphana engena ethempeleni efica bethengisa, wasesithi yena selisenza indlu kababami ibe ngumkambo. Bathi wathatha umchilo waxotsha wonke umuntu wafuqela amatafula eceleni elokuthukuthela. Manje kwehlukene njani ukuthukuthela kukaJesu lalokhu ukuthukuthela okuletha ukuthi umuntu agcine esona? khona. Siyabona ukuqala ngifuna ukutshengisa lapho ukuthi kuba khona ukuthukuthela uNkulunkulu akuvumayo. Lokho kuthi ukuthukuthela okulobungcwele phakathi. Nxa sibona abantu besona, ulelungelo lokuthi uthukuthele ngoba simbonile lapho uJesu esibalolaka efica ethempelini abantu sebenza ithempeli laba ngumkampu. Njalo siyamfica uJesu esibalolaka nxa ehlangana labafarisi ebakhuza njalo ezonda lapho esithi lina linjengamangcwaba alamathambo asewomile ngenxa yokuthi liyadukisa abantu. Ngaso sonke isikhathi nxa sikhangela uJesu wayesibalolaka kumbe lokuthukuthela nxa ukulokona phakathi lokumelana loNkulunkulu. Wayengaphonkuba lolaka nje entweni yonke. Ikanti njalo siyananzelela ukuthi ngakhangela sengiqathanisa lempilo kaMose, siyakwazi ukuthi into eyayenza ukuba uMose engangeni eKhenani, engangeni elizweni lesithembiso, yikuba uMose waba lolaka. Kwathi abantu bakaIsrayeli sebetshengisela ukungalaleli uNkulunkulu, esebenzele yonke into bekhalela ukuthi bethole amanzi okunatha, bekhalela inyama, bekhalela ukudla, uMose wayelokhu ethukuthele esiba lolaka. Ekugcineni siyambona uThixo esithi kuye, tshaya kanye idwala ukwenzela ukuthi kuphume amanzi. Yena watshaya kabili esezondile. Njalo siyahlangana lo Mose laphana evela phiwa imithetho uNkulunkulu, wathi esehla wafica sebekhonza izithombe, wafika watshayelela phansi lapho uNkulunkulu ayibhale khona imithetho ayifuna ukuthi abantu bayilandelele. Ngakho ke ulaka lukhona, siyalufumana eBhayibhelini lisiba khona. Kodwa kanti siyananzelela uPawulu uthi yena ungavumeli ukuba ilanga lize litshone ulokhu uzondile. Ngakho ke lapha bengifuna ukuthi sikhangele ukuthi ye ukuba lolaka ungaba lalo, lokuzonda ungazonda, uzondiswa ngomunye umuntu. Kodwa siyananzelela ukuthi iBhayibheli lithi ungahlala kunjalo uyangena esonweni ngolaka lwakho. Kwezinye isikhathi kuyadingakala ukuthi udobhe umakhala ekhukhwini, ufonele lowo muntu okucaphulileyo, uxolisane lalowo muntu, kumbe kungkhaya ulwe lo nkosikazi. Akumelanga uvume ukuthi kwedlula amalanga amaningi lingahlalanga phansi lobabili latshengisana ukuthi kanti laphana ubusithini.
Kuyibhethe mfundisi.
Baba Nkulunkulu, siyathandaza igama lika Jesu kulabo abalaleleyo ababa lodubo lokuba lolaka lokuthukuthela ngaso sonke isikhathi. Nkulunkulu wami, ngabe ungaphilisa imtshado, uphilise ubudlelwane babantu phakathi kwezihlobo labangane zasemabandleni, abantu bengali. Egama lika Jesu siyathandaza, amen.
Lolo bekulohlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisifanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkungo.
Siyabonga kakhulu Jake Mdala Ntungamile Nkungo. Okwamanje sokuyisikhathi sohlelo lwabatsha.
Ngali chona njani umthwakazo muhle zimpapo muhle. Ngiyalibingelela kuhlelo lwethulwa namhlanje. Igama nguMichael. Namhla kuhlelo siloDisel Dube owenhlanganiso yeMatopo Youth Development Initiative. Siqhubeka sikhangela ukuthi uhlelo lweCOVID-19 lockdown luphazamisa njani impilo zabatsha elizweni. Dube, ngiyakwamukela kuhlelo. Nantu udaba esilalo kuhlelo. Yini umbono wakho?
Ngiyabonga isithuba mayi. Uhlupho labantwana abazithwalayo besasebancane besasezikoleni luhlupho osoluvamile kakhulu, especially kathi singesikhathi se-COVID-19. Khuluma nje kulama cases othola ukuthi khona abazithwala besesikolweni, and most of our families ngapha they are child-headed families, abazali ba outside the country. Ngangixoxa nje nabadala, uthola ukuthi abadala bayasho ukuthi khona sokulabantwana ababehamba behlala emezibe ngekho lasekhaya, uthola ukuthi abantwana bayahamba labantu abadala. These things they lead to ukuthwala kwabantwana besikolo. Then the other thing ukuthi khona i-sexual health education akusinto evamileyo due to uzilo esibalalo lenkolo yethu ekhona, even lama-values ethu le-culture. So most of the time uzathothi khona the same region ethu e-affected nge-pass rate is the same region eyabile high rate kokuthwala kwabantwana besikolo.
Silokho esikudaba lolu, uhulumeni usanda ukubika ukuba abesifazane abangaphansi okweminyaka ewu-16 abayenelisi ukuphiwa ama-contraceptives ngaphandle kokuba uphiwe imvumo ngabazali. Sikhangela udaba lokuthi inani labazithweleyo lilokhu likhuphuka njalo uhlelo lwe lockdown luqhubekela phambili. Awusitshela umbono wakho ngalokho okusandukwenziwa nguhulumende?
Mina ngombono wami uhulumende lapha akayicabangisisanga lento le ngoba siyithayindiva into yokuthi khona abantwana bayalwenza ucansi ukuthi si-ignore ama challenges esibhekane lawo and pretend as if khona lento le asibhekane layo. It's hard ukuthi si-accept ukuthi khona abantwana bayalwenza ucansi. It's really hard. It's something which you need a collective approach ukuthi siyenze ukuthi size sifike esimeni sokuthi khona siyivumele singabazali lohulumende wonke nje ama stakeholders. But yinto esikhona kuhle ngoba qala ukukhuluma ngakho but lesi sinqumo sokuthi uhulumende ethi khona abantwana basuze bethiwa ama contraceptives kuyenza ukuthi khona abantwana beqhubeke bezithwala. Sex education needs to start ezikolweni and involve labadala.
Hayi, isikhathi sesesidliwe ngumakungoyi Dube Gqiba lingxoxo.
Njengoba sokuvelile ukuthi lockdown isikhweze izinga lokuzithwala kwabantwana besikole, into esibalulekile manje ukuthi khona sizitshele ukuthi khona sokwenzakela, how best can we avoid ukuthi khona kungaqhubeki kusenzakala. I-COVID ikhona, it seems sazophila layo kusiya phambili. So into ebalulekileyo ukuthi khona silandele yonke indlela abezempilakahle abathi ukuthi khona singahambelana lakho. And I'm sure one of izindlela abezempilakahle ababekhangelele ukuthi sizenze yokuthi i-sexual health education kube yinto ekhona ikwanisa ukufifa ini kusyllabus ukuthi abantwana bezwisise ukuthi khona kwenzakalani. Zinkathi esikule lockdown lezikole zingavulwanga kutshengisela ukuthi khona i-challenge le isuka ibe khona kakhulu. And into engayenzakalayo kunezibhedlela kube khona indlela yokuthi amanensi abe equipped ukuthi khona akwazi ukuncedisa bona abantwana abasakhulayo abafikayo. Kube le ndlela lokuthi khona amapholisa maybe through i-victim friendly unit bekwanisa ukufinyelela kuzakhamizi because that's where it needs ukuthi khona kubonakala ukuthi umsebenzi ukhona because khathesi amapholisa yiwo angaba elendlela yokuthi khona angafinyelela kuzakhamizi ezehlukeneyo.
Hayi, Sulukandaba lumzwile umnumzana Decent Dube owenhlanganiso yeMatopo Youth Development Initiative nguye besilale namhla kuhlelo kwanele kwanamhla sohlangana ngolwesibili kuhlelo lwe-Life Talk The Connection lapho siqhubekela phambili sikhangela okuhlangana nabatsha elizweni. Olebalulisayo ngumike obe mthokozo omuhle zimpapo omuhle sohlangana ngolwesibili. Bye bye.
Wezemidlalo siqhubekela phambili ngengxoxo yethu lo Elijah Nkala ongomela ilizwe leZimbabwe kumncintiswano wokugijima kwama-Olympic Games ngomnyaka ka-1988. Uyaqala umncintiswano wama-Olympics kwele-Japan kunsukwana ezilandelayo. Unkala ukhuluma ngokuzinikela kumncintiswano we-athletics lezicoco zakhe eziningi.
Omele eze njengami kumele azinikele kunganathi engabhemi ebe ngumuntu osobho ohlala e-right engalaleli ubuhlungu be-training. Engalaleli ubuhlungu be-training ngasoze phumelele.
EZimbabwe umdlalo we-athletics ubona kanjani i-future yawo?
Ya, umdlalo we-athletics isikhathini esiningi lakudala vele wawuthathwa ungakhangelwa njengomdlalo oqakatheke kakhulu, of course, ngoba kwakuqakathekiswa amabhora labo-hockey. Kodwa kathesi umdlalo njalo i-track and field ibingaqakathekanga kakhulu ngoba ibingela ama-prize. Inkadi iphiwa kwegijimeni ade bephiwa ama-prize ngabantu abama-marathons. Yibade bethola ama-prize. So i-track and field yiyo abantu eZimbabwe ade bengani bayikhangelela phansi ngoba ayilanzuzo. Yikho kwade kukhona. Kodwa kade simbona ngani mina indlela engangiyenza mina nxa sezangama-local competitions bengcela bengena kubosomabhizinisi abancane benika amapheni abantwana ongamasepa ongama-colgate bexubhe banika kube ngama-price wama-exercise books. Yikho kade ngwe just ukuba motivator ngisezela ukuthi liyana indlela yokuthi kuthiwa i-marathon yethula ama-price sekufaka eceleni.
Ngezicoco zonke lezi babunkala ubona ngani i-athletics yakulethelana?
Ngezicoco kuphela ngabisa udumo but ngakwakule mali kwama njengamanye amazwe ngakathesi ngame-good asset ku-community nganyancedisa abantu nxa ngangaphiwa engangikuphiwa ncasiwina. But as we know, Konoko Amameta, since I'm saying, which is very long alive in monetary, or we told.
Who Elijah Nkala wange na kumncintiswano we Olympic Games, ngomnyaka 1988, kwele South Korea. Sixoxelaye esemawabeni, eMatoreni South. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje, olubalelisayo ngokuthi.